Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlazi mashumi mabili ngombimbitho 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
sasivumelana nohulumeni ukuthi i-UNDP yiyo izaba ile right ukuthi ngubani ozabuya lama-kits ukuthi i-BFR iyenziwe kakuhle. So uhulumeni akasafuni kona ukuthi kwenzakale. Tina njengebandla tina konoko asikuvumeli.
Amabandla akumanyano wenera athi azaqhubeka ngokutshengisela kwawo ngolwesithathu lanxa engaze aliswe ngamapholisa. Uhulumende weZimbabwe namhla wethule isicelo semali efika kuzigidi ezingamachumi amabili i-200 million ezasetshenziswa ukulungisa umonakalo owabangelwa lizulu lesikhukhula. Uhulumende uthi izizalwane zeZimbabwe kumele zimanyane leza kwamanye amazwe ekunanzeni ilanga lentokozo namuhla, i-International Day of Happiness, okuyinto ecunule abanengi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amabandla aphikisayo aqoqa ukutshengisela ngolwesithathu phezu kodaba lokuthengwa kwemitshina yama-biometric voter registration kits ezasetshenziswa ukubhalisa amagama abazavota kukhetho oluzayo. Abamabandla aphikisayo laba bathi bazaqhubeka ngokutshengisela kwabo lanxa bengaze bencitshe imvumo ngamapholisa. Elinye lamabandla aphikisayo ele-Transform Zimbabwe libe lo mhlangano lintathela izindaba namuhla, lapho elithe khona lizangena ekutshengiseleni lokhu ngoba uhulumende kumele ehlukane lodaba lokufuna ukusebenzisa uhlangothi lwakhe olubona ngezo kuthengwa kwempahla olwe-State Procurement Board ukuthenga imitshina le. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usipha lolu daba.
Abomvikela ababalisa amapholisa abaphansi komanyano we-Joint Operations Command babize abaqoqa utshengisela lokhu belezikhalazo ezimbalwa ezibalisa indlela abatshengiselayo abafuna ukuyithatha lapho befola ezitaladeni. Amapholisa abikwa ezakhulumisana labaqoqa utshengisela lokhu kusasa. Abethizethi bathi bafuna uhulumende abuyele kuhlelo olwaluvele luhleliwe ngaphambilini ukuba abe-United Nations Development Program, UNDP, kube yibo abakhokhela kumsebenzi wokuthenga limtshina njengalokho okwakuvunyelenwe ekuqaleni. Umkhokheli we-TZ, umnumzana Jacob Ngarivume, utshele umhlangano lentatheli zindaba e-Media Center ukuba abamabandla aphikisayo njengelakhe akumanyane wenera afuna kube ngabe UNDP abakhokhela kulolu hlelo lokudinga amankampani azothenga imitshina le njengalokho okwakuvunyelenwe ekuqaleni, hathi uhulumende asefuna ukukwenza.
As Transform Zimbabwe working in NERA, we absolutely resist and reject that process of SPB taking over.
Asikuvumi lokho osekufuna ukwenziwa ngohulumende ukuthi abohlangothi lwakhe lwe-State Procurement Board kube yibo abathenga imitshina le. Siyakwazi ukuba lokhu bafuna ukukwenza lezizathu ezimbalwa. Bafuna ukube ngaleyo ndlela befuna ukuthi bathole ithuba lokubhalisa amalunga abo e-ZANU-PF ngokungekho emthethweni. Thina asikuvumi lokho.
Isikhulumeli somkhokheli webandla le-TZ onguye njalo obona ngezokuhanjiswa kwemisebenzi kuleli bandla, umnumzana Rodita Karuza, uthi kusobala ukuba uhulumende we-ZANU-PF kafuni la kancinyane ukuba umsebenzi wokuthenga limtshina wenziwe ngabamankampani azimeleyo.
Sasivumelana lohulumende ukuthi i-UNDP yiyo izaba ile right yokuthi ngubani ozabuya lama kits ukuthi i-BFR yenziwe kakuhle. So uhulumende akasafuni kona ukuthi kwenzakale. Thina njengebandla thina khonoko asikuvumeli uhulumende ukuthi acindizele abantu ngaleyo ndlela.
Utakaruza uthi kumgqoka njalo kuba uZulu ayizwisise indlela yokusebenzisa limtshina ukuze anelise ukuyabhalisa amagama kuluhlu lokuvota kukhetho oluzayo.
Silesifiso sokuthi abantu labo bafundiswe babe lolwazi sibili ukuthi abasekho e-voters roll eZimbabwe noma i-voters roll ayisekho lapha eZimbabwe. Kumele kubunjwe i-voters roll entsha ilinganiswa nge-BVR. So sifuna ukufundisa abantu ukuthi labo bahambe bayenze i-registration njalo babelolwazi ukuthi kuyini okufunekala lapha ukuthi babelelungelo lokuthi bavote ku-2018.
Umanyano wenera ulamabandla aphikisayo afika phose amajumi amabili akhankasela uguqulwa kwemithetho elawula ngezokhetho agoqela ele-MDCT kunye lele-NPP. Amabandla la athi emukela indlela yokuvota kusetshenziswa impawu zeminwe beyibona njengengabuqeda ubuqili bebandla leZANU-PF kwezokuqhutshwa kokhetho. Linye kuphela ibandla leumanyano wenera elihlezi lilombono wehluke kowamanye njalo lithi kalilani lokuthengwa kwemitshina le. Leli bandla kungele Renewal Democrats of Zimbabwe elikhokhelwa ngumnumzana Elton Mangoma. Abe-RDZ bona bekhankasela ukuba makubuyelwe kundlela eyasetshenziswa ngomnyaka 1980 lapho uZulu wayehamba lesithupha sakhe kuphela ukuyavota. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kunjalo nje inhlanganiso yabasakhulayo bakwele South Africa espesak youth organization iqoqa ukutshengisela okukhulu kusasa ngenjongo yokukhumbuza umhlaba ngokwenzakala ngesikhathi segugurawundi eZimbabwe. Le nhlanganiso ithi ukutshengisela lokhu okuzasukela eBerea Park ekuseni kusasa kuqondanele langa lokunanza amalungelo oluntu kwele South Africa. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba.
Umcwaningi enhlanganisweni esipesakhe uAyanda Manala uthi njengezalwane zakwele South Africa okulilizwe elihlonipha amalungelo oluntu ngokugcweleyo bakubona kufanele ukuthi balwele ukuhlonitshwa kwamalungelo aboswabo eZimbabwe ababulawelwa izihlobo zabo babhilizelwa impilo yabo kodwa kuze kube lamhlanje akekho owabotshwayo ngalesihluku. Uthi ukutshengiselwa kwabo lokhu kuzaqala ekuseni eBerea Park eJohannesburg kudabule eHillbrow baze bayafika ePhalamende esabelo seGauteng enkabazwe yedolobho. Uthi abakufisayo ukuthi umhlaba uncedisane labo bonke abakwelamandebeland Midlands abahlukumezwa igugurawundi ukuthi bahlawulwe njalo labo abenza lesi senzo babotshwe.
Ezabantu abasha base-Africa sifuna ukumanyana nabafowethu and publicly demonstrate and show and declare that sizimisele ukuthi senze yonke into ukuthi abantu basemathebeleland bathole inkululeko nathi esinayo.
Omunye kuleli qembu yangamhluzi uthi banxusa zonke izalwane zeZimbabwe ezeJohannesburg ukuthi ziphume ngobuningi zibe ingxenye yokutshengisela lokhu. Ukuthi sebebhalele umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa ukuthi aphe amaphepha uhlala elizweni ngokusemthethweni labo abalempilo ezabhilizwa igugurawundi. Uyanga uthi imbali ikuveza sobala ukuthi iningi labasemandebeleni ngabantu abadabuka eMzantsi Afrika abahamba lomzilikazi eZimbabwe.
Noti kwisadiki lesiphila kuyo ukuthi kubekho such human rights violations. Funa ukubeka le ndaba emehlweni wabantu publicly sithethe ngegugurawundi in front of audience si address ukuthi abantu nabo basemthokazi bazofumana justice.
Leli qembu lomdlalo wokulingisa eselutshengise indawo eziningi kwele South Africa olwesihloko esithi uloyiko kusijo isihluku. Lo mdlalo utshengisa isihluku esenzeka ngesikhathi segugurawundi kanti ukhombisa lalabo ababa lesandla kulesenzo. U-Ayanda uthi bafisa kwaziyo ukuthi bakhona abadala amacala okubulala eZimbabwe kusenjalo ukutshengisela lokhu kwakusasa sekwamukelwe ngezandla zombili izalwane zeZimbabwe kwele South Africa ezithi indaba labo abafuna ilungiswe lobanye sekuthethe iminyaka engamachumi amathathu ilokhe ingakalungiswa. Melistudio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Uhulumende weZimbabwe namhla wethule isicelo semali efika kuzigidi ezingamachumi amabili i-$200 million ezasetshenziswa ekulungiseni umonakalo owabangelwa lizulu lesikhukhula. Isicelo lesi sethule ngumphathintambo obona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa elomeli we-United Nations Development Fund UNDP eHarare. UChinamasa uthe imali le izasetshenziswa ukulungisa imigwaqo, amabholoho lamadamu akhukhulwa lizulu eline ngenyanga edluleyo. Uhulumende uke wethula isicelo njalo semali yokuncedisa abantu abatilizelwa imizi lizulu leli kodwa wathola ingcosana nje. Kunjalo nje umongameli Robert Mugabe namhla uswele kakhulu inhlanganiso ezizimeleyo eZimbabwe esithi zisetshenziswa ngamazwe athuthukileyo ukubangela ukungahlaliseki elizweni lokuzama ukugenqula umbuso wakhe. Umgabe wethu le amazwi la emhlanganweni we-African Economic Platform oqhutshelwa kwele Mauritius. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umkhokheli wenhlanganiso ye-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe umnumzana Zenzo Nyoni.
Engakuphendula mina ngohulumende kaMgabe ukuthi uhulumende ozehlulekelayo, ngoba you can't blame ama-organization aselizweni lakho ukuthi asetshenziswa ngabamhlophe abangaphandle ukuthi begenqule umbuso wakhe. Kukanti iqiniso elikhona ukuthi uhulumende kaMgabe is a failure on his own, and uMgabe I don't think ukuthi engama phakathi nakomphakathi asole ama-organization yena engoye ihloko kahulumende. Wenzeni yena okwenza ukuthi ilizwe lakhe lithuthuke? Kukanti wona nawo ama-organization angaphandle kwelizwe ayenelisa ukuncedisa ama-organizations akhona elizweni ukuthi akwazi ukuphila, njengabo-World Vision o-Catholic Relief Services. Abantu bayaphila emakhaya ngawana nawo ama-organization, okuyiyena yena uhulumende wakhe wehluleka ukuthi akwenze. So ngokukhangela kwami i-organization yethu, lokho yikwehluleka kukamgabi lohulumende wakhe.
Uthi njalo izijeziso ezetheswa uhulumende wakhe yimelika leBhilithane zafakwa kungela sizathu, kuthini ngamazwi la?
Uhulumende kaMgabe ingabe ilokhu ifika ngama-sanctions, because ama-sanctions wona nawo ngama-targeted sanctions, not awelizwe. Ilizwe balibulele bona ngokwabo, ngoba ama-sanctions were never meant ukuthi lelizwe, but these were targeted sanctions in person. So uMgabe kwakhe nxa esehluleka lohulumende wakhe akangafaki i-America le-Britain on the list of ama-sanctions, kakhulume ngokwehluleka kwabo. Ungani yena engakhulumi ngokwehluleka kwabo ukuthi bona bazalingisa kanjani ilizwe? Asesikhangele ngezomsebenzi. Isikhathi nxa babesiye e-Churchill bakhuluma nge-2.2 million jobs abayithembisa ama-youth. Asoma-sanctions lawo, asikhuluma ama-sanctions, bakufezile yini lokho? Kathesi siya ku-election bathembisa ama-youth ama-stands ezindlu, ama-youth angasebenziwe. When i-government kaMgabe is failing to give i-bonus to ama-civil servants, bazayithatha ngathi imali?
Umnumzana Zenzo Nyoni ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe, sixoxelayo ekobulawayo. Ibhanga lomhlaba eleWorld Bank lilomhlangano oqala namhla ophele ngolwesihlanu okuhlaziya okwenzakalayo ngodaba lwezomhlabathi lobuyanga emhlabeni jikelele. Lomhlangano uqhutshelwa khonapha eMelika eWashington DC. Intatheli zindaba yeStudio 7 uPraxedis Jeremiah usemhlanganweni lo. Ngiyakwamukela kuhlelo PJ.
Ngiyabonga.
Ungasichazisela ukuthi kwenzakalani emhlanganweni lo?
Umhlangano lo angiqale ngenhloso. Inhloso yayo ngokukhangela ngathi amalungelo okuphathwa komhlabathi emazweni womhlaba ngasemadolobheni kanye lasemaphandleni. Ukukhangela njalo ukulinganiswa kwamathuba okutholakala komhlabathi phakathi kwabesilisa labesifazane. Ukwenqabela njalo ukudinga indlela zokwenqabela ingozi ezifana lokuguquka komkhathi, kungaba izulu lesikhukhula kumbe ukungani kuhle kwezulu. Konke lokho kukhangelwa imithetho yangkhona eqondisa konke lokho, njalo lokuphana amacebo ukuthi kwenziweni.
Bakhona yini abavela eZimbabwe abasemhlanganweni lo?
Bakhona sibili, liqula elikhulu eliphose lifike amashumi amane abavele enhlanganisweni ezizimele zodwa, lama-universities lezingcwethi ezezokulima ezomhlabathi kanye lakuhulumende. Iqula likahulumende likhokhelwa nguye umphathintambo wezokulima uMnumzana Joseph Mabi.
Uzathola yini ithuba lokukhuluma la emphakathini?
Ye, uzathola ithuba lokukhuluma phakathi kwamalanga wona lawa amahlanu. Angakhangelisisi ukuthi mbone ukuthi uzakhuluma nini sibisibi.
Hayi, siyabonga PJ.
Yebo, kulungile.
Leyo bekuyintatheli yethu uPraxedis Jeremiah ekhonapha eWashington DC emhlanganweni we-World Bank. Ku-Live Talk usikhangela udaba lwesicelo semali engange $200 million esethulwe nguhulumende okuyimali ezasetshenziswa ukulungisa umonakalo obangilwe lizulu lesikhukhula. Abanye basola uhulumende besithi uMongameli Mugabe uchaphaza imali ngenhambo zakhe ezingapheliyo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Inhlanganiso ekhuthaza ukulondoloza amasiko amagugu International Heritage Center ibambisane lenhlanganiso yabesifazana Women's Media for Development Foundation ukwenza umbuthano wokukhuthaza abesifazana ukuthi babe zinkokheli izengxa ezitshiyeneyo ngempela sonto edluleyo. Umlobi wezembali uMnumzana Phathisa Nyathi ubexoxisana labatsha abaze kulumbuthano mayelana lempilo kaNdlovukazi Los K ngenhloso yokukhuthaza abatsha besifazana ukuthi bafise ukuthatha isikhundla zokukhokhela. UMike Wabe weStudio 7 uxoxe lo Mnumzana Buthelezi Khosi Nyathi ongumkhokheli weyamagugu International Heritage Center.
Sakubona kubalulekile thina njengeAmagugu International Heritage Center lawe Women's Media for Development Foundation izinhlanganiso zimbili ezikobulawayo zananzelela ukuthi inyanga kaMarch umhlaba wonke nje jikelele kukhunjulwa omama, kuhlonitshwa omama ngomsebenzi omuhle abawenzela umphakathi. Sekunanzelele okokuqala kedokubikwa ngobaba uNyathi kulumhlangano kwakuyikuthi uQueen Lozikeyi wayeyinkosikazi ehlonitshwayo emphakathini esizweni samaNdebele ngaleso sikhathi. Wayengumama owayezibuthile, owayenesineke, owayezinzile, ebonakala njalo elesivindi kukhulu kakhulu.
Uhlelo lo lukababa uNyathi ukhangelele ukukhuthaza abatsha abesifazane abasakhulayo ukuthi labo bafise ukuthatha isikhundla emsebenzini yabo etshiyeneyo na?
Ye, kakhulu. Umfanekiso esasesiwupha yikuthi ngasifundeni sibe kwazi ngembali langendulo yethu, ngoba kuningi esingakufunda. Okunye okwananzelelwayo nje ngoQueen Lozikeyi ukuthi ngesikhathi njalo uQueen loBhengula esenyamalele, uQueen Lozikeyi wasala egunge isibindi, kwaba nguye osala ejamile esithi hayi, impi yokulwela ukugcinwa komhlabathi wethu izaqhubekela phambili.
Sikhangela impilo kaQueen Lozikeyi njalo lokho kwadabukela imfundo ekaBabunyathi kulolu hlelo. Ngombono wakho ungathi isikhathi sesifikile na lapho abafazi sebengakhokhela ilizwe lethu?
Kakhulu vele lokhu yikho kade kuzanywa ukuthi kukhuthazwe ngoba kubalulekile kulamalanga ukuthi abantu uzwele sithi bona omama bayancindezelwa.
Lo uzoba uhlelo okugcina na ukaBabunyathi?
Hhayi, uhlelo lolu esasilwenze labe Women's Media for Development Foundation ngolunye nje lwezinye inhlelo eziningi esizenzayo, ezinye ziyalandela nje. Ngingafanisela nje ngo-April kunehlelo lapho esebenzisa khona ukudla kwesintwini.
Umnumzana Butholezwe Khosi Nyathi ngowenhlanganiso ye-Amagugu International Heritage Center. Umphathintambo obona ngendaba zezisebenzi zikahulumende unkosikazi Prisca Mpfumira namhla ucunule abantu abaningi ngenkuthazo yakhe yokuthi uzulu weZimbabwe kumele ejabule ngoba ilizwe seliphumile ebunzimeni elike laba kibo. Unkosikazi Mpfumira wethule amazwi la enanza ilanga lentokozo elahlelwa ngumanyano we-United Nations ele-International Day of Happiness. Ilanga leli linazwa emhlabeni jikelele eminyaka yonke ngosuku lwanamuhla. Kodwa iningi lisole uMpfumira lisithi akulalutho lokuthakazelela eZimbabwe. Nanku uZulu esidla loklubhu ngenxa yombuso omubi weZANU-PF. Sixhume umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Uminista yenalo sikhuluma kunje ngizisebenzi zikahulumende wehlule ukuzibhadala amabhonasi sesize singena kuminyanga kaMarch engakhiphanga senti. Okwakhathesi kulomumbu laborayisi abahamba benika abantu emakhaya lapha afika athi khona abazali emakhaya bakhiphe impondo yokuthi kuthwale lowo mumbu nalawo marayisi afike ugogo nokhulu baphiwe inkomitho yerayisi. Kodwa sonke siyazi ukuthi irayisi kuleli lizwe i-2 kg yenza $1.70. Irayisi nakabanika yena kayivuthwa ngumqhuqhumbu. So yinhlamba kuzizalwane kwaseZimbabwe evela kuminista yena lowo ngoba akathi hloniphi.
Akukho yini ngitsho singakuthakazelela njengelizwe?
Akulanto esingayijabulela. Izisebenzi zikahulumende ezingaphansi kwakhe zazihuhle. So akwazi ukuthi ufuna abantu bajabule ukuthini kwakhona.
UNkosazana Thabita Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Isibhedlela esasungulwa ngumuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo koBulawayo ese-Exileni sesiphenduke saba lunxiwa sokwedlule iminyaka eminingi singasebenzi. Kubika uNompumelelo Moyo.
Isibhedlela se-Exileni Medical Center sayakhiwa ngomnyaka ka-2000 yi-National Social Security Authority i-NASA saphela ngomnyaka ka-2003 ngenjongo yokuhlonipha umuyi uDr. Joshua Nkomo. Silemibheda engamakhulu amabili njalo sekudingakala imali edlula izigidi ezingamachumi amabili ukuba siqale njalo ukusebenza. Ngo-2004 saqala ukusebenza kodwa samane savalwa kulandela isiphawulo sogatsha lwezempilakahle sokuthi imitshina ekhona ayilungelanga impilo kaZulu kasivalwe. Sekunzima ukuthola inkampani engatshala imali isibhedlela siqale ukusebenza. Umphathi wenhlelo Exileni Medical Center ngumongameli Robert Mugabe. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kulusizi ukuthi isibhedlela asisebenzi njalo yonke into elesandla sikamuyi uNkomo iyancindezelwa.
Ngiyatshengisa khona ukuthi zonke inhlelo zazisenziwa kuJoshua ezifanana le-ADA lazona ezokwavuza ezincedisa abantu zibaphumelelise lo hulumende uyazincindezela. Indlela uJoshua efuna ukuthi abantu bephile ngayo le ndlela ibizo lakhe lisetshenziswa ngayo ngohulumende lo akuhambelani.
Umnumzana Sengezo Chabangu uthi kubuhlungu ukubona izinto ezile sandla sikaNkomo zichitheka ngendlela esesibhedlela.
Umgabe ulokhelwisana le idea yomuntu osowabhubhayo. Umgabe akulalutho azalutshiya lamhlanje nxa engavuka ekhothamile. Umgabe angakutshiyela iZimbabwe yi-corruption. Umgabe azakutshiyela iZimbabwe yokubana izizwe lezizwe ziyabe zilokhu zingazange zithuthuke.
Umnumzana iPhitule Maphosa oyisikhulumeli sebandla lezaphu uthe akumangazi ngoba umuntu ophethe isibhedlela njalo ebusa ilizwe ufuna yonke into ibe ngeyakhe njalo yikho lesi sibhedlela sesibola ngoba sasungulwa ngumuntu amzondayo.
Kodwa siyakwazi ukuthi bani ubaba uNkomo ngumuntu owasikhululayo, ngumkhululi wethu eZimbabwe lapha. So kuyasidanisa uma sibona isibhedlela lesi esithwala igama lakhe sibola after iminyaka yonke le siyakhiwa singakasebenzi.
Umnumzana Mbonisi Gumbo osakhulayo uthe uyadana kakhulu ngoba uhulumende kahloniphi imisebenzi kamuyi uNkomo lokuchitheka kwesakhiwo khona kulabantu abangasivuselela.
Silokudana okukhulu ngohulumende weZANU-PF ngoba izikhathi zonke uyabonisa ukuthi akahloniphi abantu bemathebhelele njalo kahloniphi le msebenzi eyachiya yenziwe noJoshua Nkomo. Kuyasidanisa kakhulu ukuthi sibone i-investment enjengayona leyana isiphenduka isiba yi-white elephant, imitshini yayikhona laphana isifa.
Umnumzana Mojalifa Mokele olwela ilungelo loluntu uthi inkokheli zigibela indizamtshina zisiyadinga usizo phetsheya zichiya izibhedlela elizweni ethi umthwakazi kavuse ikhanda avule lesi sibhedlela.
Kulusizi ukubona abakhokheli bakithi begibela izindizamtshina besiyalatshwa kwamanye amazwe amalanga ephuma etshona. Ikanti umbono kaNkomo wawo ukuthi kube le ndawo elemitshina eyohlonzo oluphezulu lapha abantu abazenelisa ukulatshwa khona.
Umnumzana Mzingeli Dube isakhamuzi sakobulawayo uthe ngabe odokotela bahlanganisa amakhanda bavule isibhedlela njalo kubuhlungu ngoba uhulumende usetshengise ukungabi lothando lokusebenza kwesibhedlela.
Mina umbono wami bengicabanga ukuthi ngabe ama-doctors abesindebeleni ahlanganisa amakhanda besivule besisebenzise ukuncedisa abantu. Ubuhlungu obukhona ukuthi bona sokungathi uhulumente obusayo akalandaba laso isibhedlela lesana ngoba asivulwa ukuze sisebenze. Ngabe bayasivulela abantu sisebenze. Impilo le-Central Hospital yizibhedlela esezigcwele kodwa i-building eyakhwayo umbono kaNkomo sibuliwe.
Umongameli webandla eliphikisayo ele-ANSA, umnumzana Moses Mzila Ndlovu, uthe kusizani ukwakha isithombe sikamuyi esamiswa edolobheni besekela isibhedlela sidliwa ngumuhlwa. Umzila Ndlovu uthi ngabe lesi sibhedlela sakhiwa eMpumalanga sabizwa ngomunye umuntu ngabe sesisebenza kodwa ngenxa yenzondo kahulumende okhona uyazehlulekela. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Ziphetha ezosuku lamhlanje iqembu leCapes United lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano wokudinga intshantshi zezwekazi le-Afrika ngemva kokwehlula le-TP Mazembe. Hayi ke kwanele kwalamhlanje singake hlukane izihlobo zami sikhangele ebezihamba phambili. Amabandla akumanyana wenera athi azaqhubeka ngokutshengisela kwawo ngolwesithathu kungelani lokuthi avunyelwe kumbe alisiwe ngamapolisa. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.